eDavos engahamba sibili umnangagwa, kodwa into esikwaziyo ukuthi isithembiso zakhe vele ngazilampumela. Njalo siyazi ukuthi ukuphenduka uzaphenduka engelalutho ezandleni engajimbanga, ngoba ngumuntu othanda ukuthembisa into angasoze ayenze. Anxa esikhangele uzibonele ontelecha bakhe abamele babambe ilitshe mbeni bebambe idwala okungapheliyo. Phela lapho intengo yemali vele ihlalisiwa ngenxa yamanga. I-investment le abayitshoyo bonomnangagwa yinto vele eyabangani, ukuthi nxa ehlangana labantu abavela phansi kwelizwe ngobhururu bakhe umnangagwa. Sele minyaka emine silokhu isikhangela ukuthi kumbeni kuzavuka into ebambekayo, akula lutho vele esike salubona olungasiza abantu belizwe. Njalo into esikhona yokuthi lapha ayekhona amazwe amaningi sekhala ukuthi lapha eZimbabwe kumele ube lenguquko emthethweni lo okuphathisa ama-elections, ngoba kusokusobala ukuthi ukhetho lapha eZimbabwe alukho free and fair. Njalo iZEC yangkhona sokulabantu abaningi abakhonona ukuthi iZEC kayenelisi ukuthi iphathise ama-election ngendlela esuthisa wonke uZulu. So nxa sikhangela iDavos le, hayi vele siwazi ukuthi vele uzabuyelengisa izandla, akula kujimba okuzaba khona.
Ukuze abatshali bezimali baze eZimbabwe, kuyini okumele kwenziwe ngohulumende?
Okokuqala, uhulumende kumele ananze amalungelo oluntu. Isiphatho siqakathekile ngoba yiso esitshengisa abantu bemzini ukuthi kuyahlaleka lokusebenzeka ezweni. Okwesibili, imali yelizwe kayimelanga ilulazwe ngendlela eyenza ukuthi osomabhizimusi balahlekelwe yinotho. Okwesithathu, ukuntshontsha lobugebengu kuyaphambanisa, kwenza ukuthi uhulumende angathembakali